ezindabeni zethu lamhlanje. Abanye abasekeli bebandla lesano PF batshengisela esitaladini besithi akumelanga unkosikazi Grace Mgabe achothozwe kulandela ukutshaya kwakhe unkosazana Gabriela Engels weSouth Africa. Izizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi kumele uhulumende abanike izithupha esifanakalayo esigodleni seZimbabwe esiseGoli ukwenzela ukuthi zivote ngomnyaka ozayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla uZulu sekhuluma liphuma lize lishona ngosodwa wabantu obenxuswe luhlangothi lweZimbabwe Tourism Authority ukuthi abuye kumbukiso weHarare International Carnival. Abanye bathi akumelanga abuye ngoba kagqoki isembatho sensitha. Bakhona abanye abathi bamthande njalo. Iqembu leHighlanders lithi kalisoze lixolele umqeqeshi walo u-Errol Akbay nxa engangasoze enze kahle emdlalweni olandelayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngokubhalisa abantu kugwalo lwe-Voters Roll ngesikhathi uhulumende esithi sokumele abantu balahle izithupha zamazenge. Tumelani imilayezo lona kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabela njini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.